Endabeni zethu namhlanje, umongameli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usekhethe umnumzana Nelson Chamisa ukuthi abambe isikhundla sakhe ngesikhathi elokhu elatshwa isifo sevukuzane kwele-South Africa. Abathola ipentshini efika $17 samadola ngenyanga, $17, batshengisela emigwaqweni besithi kumele ikhuphulwe le mali. Ilizwe leBotswana liqhubekela phambili lidinga abantu bokuza abahlala kulelo lizwe okungekho emthethweni. Umongameli Jacob Zuma kanye lomnumzana Cyril Ramaphosa okhangelelwe ukuthi uzathatha isikhundla sikaZuma baxoxisana ngokumele kwenziwe uZuma engasuswa ngenkani esikhundleni. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namhla sixoxa ngokukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukuthi akhokhele ibandla le-MDCT lomanyano we-MDC Alliance. Umnumzana Morgan Tsvangirai aze aphenduke ekhaya. Ku-Live Talk lamhla, kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum, sihlolisisa imizamo eyenziwa ngabahlala kwamanye amazwe abafisa ukuvota kukhetho oluzayo. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama, umagagasi athi 909 AM, 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.